edin tun abilin ko mo. Siyabonga chonga lo kri silichona njani emakhaya yekudivana emsakazweni we studio 7 ngolesine emhlaka 7 ngonkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuhulumende umbiko wethu uthi wona umongameli njengomuntu ezimele engu-Robert Mugabe. Njalo engu-president emele i-office yakhe kumele axolise ebantwini besikhalangeni, lebantwini bemathebeleleni bonke, lebantwini beZimbabwe ngamazi akhe anganakiyo i-constitution njalo alobandlululo.
Abenhlanganiso ezizimeleyo batshengisele kobulawayo lamuhla besola amazwi kamongameli Mugabe awokuthi amakhalanga ngabantu abangafundanga njalo abaphila ngobugebenga kwele South Africa.
Idale le High Court lethula isinqumo esivumela inkampani kamakhalekhukhwini Telecel Zimbabwe ukuqhubeka isebenza kusaqhutshwa inkulumo zokuthi ingavalwa.
Ele Zimbabwe limanyana lamanye amazwe ngesonto ukunanza ilanga le Mother's Day elokuhlonipha imisebenzi emihle enziwa ngabesifazana.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga enhlanganiso ezizimeleyo afika inkulungwane eyodwa atshengisele kobulawayo namhla esola amazwi kamongameli Robert Mugabe awukuthi amakhalanga ngabantu abangafundanga njalo abaphila ngobugebenga kwele South Africa. Umgabe wethule amazwi la ekupheleni komhlangano weSADC eHarare ngeviki edluleyo njalo amazwi akhe acunule abantu abanengi abathi alobandlululo. Abatshengiseleyo laba namhla batshiye ugwalo ehofisini kahulumende emhlahlandlela olulezikhalazo ezigoqela esokuthi umgabe kumele axolise. Bacele njalo ikomishini ekhangelane lamalungelo oluntu i-Human Rights Commission ukuthi icwayisise amazwi kamgabe kubonakale ukuthi engabe eveza imbono kahulumende na. Inhlanganiso eziqoqe ukutshengisela lokho zigoqela ibulawayo agenda, i-National Youth Development Trust, iWoza kanye lezinye. Sixhume isiphathamandla sebulawayo agenda umnumzana Meli Dube.
UZimbabwe Human Rights Commission into ebesikhala ngayo kakhulukazikazi ukuthi bona njenge-commission kahulumende ebona ngokuphathwa kumbe ngokungethulwa kwamalungelo kaZulu kumele idingisise ukuthi kanti kambe amazwi kamongameli welizwe ahlala kangaka njalo aphuma echothoza omunye umhlobo wabantu bakuleli lizwe ajongeni njalo aze-influence kanganani ukusebenza kukahulumende ekuphatheni abantu laba abasikhalangeni nabantu nje abemathebeleleni bonke jikelele ngoba siyazi ukuthi amazwi akhe eminyakeni yonke edlileyo kakaze awele phansi. Nxa engakhuluma abantu bayatshaywa, engakhuluma abantu bayabulawa. Siyakubona ugugurawundi bavelela emazwini akhe, siyakubona i-violence yonke ebisenzakala ngesikhathi sama-elections kwavelela emazwini akhe. Uhulumende umbiko wethu uthi wona umongameli njengomuntu ezimele engu-Robert Mugabe njalo engu-president emele i-office yakhe kumele axolise ebantwini besikhalangeni, lebantwini bemathebeleleni bonke, lebantwini beZimbabwe ngamazi akhe anganakiyo i-constitution njalo alobandlululo.
Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo uthi umongameli Mugabe wayekhuluma ngomcabango owawukhona kudala, hatshi ukuthi yena ngomcabango wakhe. Likuthembi lokho?
siyakwazi ukuthi umphathi ntambo wezembiko uJonathan Moyo uqhathelwe khona ukuthi nxa abantu bangakhuluma lokho abakucabangayo benganakanga kuhle kuhle inkulumo yabo, yena besezama ukuyalolonga. Kodwa sibisibile empilweni, kumele akwazi ukuthi hayi, abantu abanye nabo badala njengaye, labo bayasebenzisa ingqondo. Ngeke abantu bemathebeleleni babantu besikhalangeni bathuliswe nje njengomntwana omncane ongamnika isiwiji. So hayi, i-cheap politics lezi bamazi lawo okuzama ukulolololonga into onakele kangaka, kasiyamukeli. Sifisa ukuthi uhulumende yena umongameli ngigabe njengomuntu lohulumende wakhe achasise ukuthi amazwi lavela ngaphi aya ngaphi, njalo athathe amanyathelo ukuthi abantu bathuthukise, njalo balondolozeke lapho ababekhona, ayikhona ukuthi babonakale njengamasela abona ngitshela ngomsebenzi wabo.
Umnumzana Meli Dube ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Agenda, sixoxela ekoBulawayo.
Umahluli womthethwandaba waphezulu weHigh Court umnumzana Nicholas Mathonsi wethule isinqumo esivumela inkampani kamakhalekhukhwini eTelecel Zimbabwe ukuthi iqhubeke isebenza kusaqhutshwa inkulumo zokuthi ingavalwa. Lokhu kulandela ukumiswa kwelayisensi yeTelecel ngabohlangothi lukahulumende olwe Post and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe iPortrays ngenyanga edluleyo. Abantu abaningi labo somabhizimusi bamukele ngenjabulo isinqumo esethulwe ngumathonsi besithi kuzanceda athi uzulu osebenzisa incingo zikamakhalekhukhwini kuphela, kodwa labasebenzela inkampani yeTelecel abakade sebezibona sebelahlekelwe imisebenzi, kanye lalabo abathengisa impahla ezinjengama-aircard lokunye.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ele Zimbabwe limanyana lamanye amazwe ngesonto okunanza ilanga le Mother's Day yelokuhlonipha imisebenzi enziwa ngabesifazana. Asizweni imbono yesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eChitungwiza Residents Association umnumzana Mavela Sikhumalo ngalolu daba.
Akathesi abantu kabakhangelelanga ilanga leli. Ngedubo lokuthi abantu kathesi kabala vele izinto ezibasic abazisebenzisayo njengensuku zonke. Siyabona ukuthi kudala sakhula thina ilanga leli laliqakathekile kakhulu, lilanga lokuthi abantu babebonga omama babo labanye omama bonke jikelele nje le misebenzi ababeyenza omama yokugcina abantwana, leminye imisebenzi yonke esikwaziyo ukuthi esintwini yenzwa ngabomama. Kodwa kathesi sibona vele umuntu kasakwanisi ukuze afake iscarf etablini yakhe yena lemuli yakhe, kuthi ukuthi kusuka sokusiba nzima ukuze umuntu athole eyinye imali kumbe ezinye izinto ama-present lawana ngesingisi ukuze athengele umama wakhe nabanye omama ebabonga ngemisebenzi yabo. Kuthi ukuthi in short abantu kabalikhangeleli kangako
lo mnumzana Mavela Sikhumalo isiphathamandla seChitungwiza Residents Association ubekhuluma icingweni le Studio 7.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ilanga lokunanzwa kwemisebenzi enziwa ngomama emhlabeni jikelele ilanga le-Mother's Day.
Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uzulu waseBrithani ubevota lamuhla ikhetha inhloko kahulumende kanye lamalunga edale lePhalamende. Ekukhulumeni labantu abavotayo kuvezwe ukuthi inani labasekela inhloko kahulumende ekhona umnumzana David Cameron oyebandla lamaConservatives likhanya lingachiyananga kangako leli kamnumzana Ed Miliband umkhokheli webandla eliphikisayo eleLabour Party.
Kubikwa kuqhamuke olunye njalo udlakela olubi ezitaladeni zesigodlo seBurundi lamhlanje kwafa umuntu oyedwa walunyathiswa ngomlilo engosakhulayo owebandla elibusayo. Udlakela lolu luqhamuke ngenyanga edluleyo lapho umongameli Pierre Nkurunziza evike ukuba ufuna ukuncintisa ukwehlandla lesithathu.
Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eWashington.
Isizalwane zeZimbabwe esikwele South Africa zithi sezithwele amagabha avuzayo ngeOperation Fiela kusitsho ukuthi thanyela lapho abangenelwa khona ezindlini ezimoteni kanye lemsebenzini ngamapholisa lamasotsha kudingwa izigangi labaselizweni ngaphandle komthetho. Abaningi-ke abaselizweni ngokungekho emthethweni bathi sebesesaba ngitsho lokulala ezindlini kumbe ukuhamba esitaladeni. Kubika uBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusukela kuqala uhlelo lweOperation Daniela emavikini ambalwa adluleyo, sekubotshwe abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni abedlula amakhulu esikhombisa 745. Iningi labo kungabe Zimbabwe. Phansi kwalolu hlelo amapholisa, amasotsha kanye labogatsha lubona kungena kwabantu elizweni bangena ezindlini emsebenzini lezitaladeni kuzingelwa izigangi labaselizweni ngokungekho emthethweni. Njengoba iningi labeZimbabwe bengelamaphepha abapha imvumo yokuhlala kwele South Africa, bathi sebehamba bephethe amathumbu ngezandla kwazise lebusuku kabasabuquthi bese saba kubotshwa baphindiselwe ekhaya. Isizalwane seZimbabwe unkosazana nomzakhumalo uthi amapholisa lalabo abangalamaphepha ukuba selizweni sebephila okukamangoye legundwane emini lebusuku.
Sokuphilwa kabuhlungu kakhulu. Vele wonke umuntu usehlala nje esevalweni. Lapha hamba khona uhamba esevalweni. Ngoba abantu laba ukuze babuye lapha kabazibuyelanga nje. Baziswa inkinga enkulu kakhulu.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mcasiseli kwaza-kwaza uthi okubuhlungu ikuthi u-Operation Daniela ukuhlasela loba ulele loba uhamba sekuze ungasela ndawo yokucatsha.
Kunzima kakhulu kushuthi sekuqalile amaphoyisa ukuthi angene areyide abantu kube nama-roadblock njengalento eyayisenzekala kudala. Kushuthi abantu abangenamaphepha sebesenkingeni enkulu kakhulu. Kodwa-ke siyancengisa ukuthi ukube bayasizwela abantu baqale kulunge la abababuyisela khona ngoba ukuthi banithathelana abayenise la okunzima khona bazobuya feedback abantu.
Kodwa akabanye abeZimbabwe abafana lonkosazana Thabisile Mahlangu bathi phambili ngohlelo lweOperation Daniela
tabangela amaphepha bebuye lezweni lakibo telungileyo mawumthetho usho ukuthi mawela amaphepha bobuchubisa lezweni lakina ngibone mina kuyi problem abantu kababuyelezweni lakibo mabengela amaphepha.
Dato zindaba eZimbabwe umnumzana Mxolisi Ncube uthi lesi senzo sikhombisa sobala ukuthi uhulumende uvumelana lezalwane zakuleli ukuthi abakwamanye amazwe yibo abayizigangi kwele South Africa.
Lokho kwenziwa nguhulumende ngicabangela ukuthi yindlela yokuzama ukuphendula izikhalazo zabantu balapha ababethe bona abantu bokuza ikakhulu labo abangela amaphepha. Badala amacala abanye babathathela imisebenzi ngoba baphunga uvuma noma yiphi imisebenzi eholisa malini. Ngathi mina ikuhlasela kufala konke lokho bekusenzakala kodwa umehluke ukuthi lokho okukahulumende kwenziwa ngomthetho.
Kusenjalo umphathi ntambo ogatsha lwendawo zasekhaya umnumzana Malusi Gigaba utsha phansi ngentonga esithi ngeke kusaphinde kube lula ukungena lokuhlala kule South Africa ngokungekho emthethweni.
We need competent, high quality ethical management at every level.
Sizadinga izisebenzi ezilobungcitshi njalo ezifundeleyo lo msebenzi. Sizanqabela ukungena kwabantu abangela maphepha elizweni ngemva kokubhadala imali yesifumbathiso. Sizaqinisa inhlelo zokulindwa komngcelo welizwe kanye lalapho okungenwa khona ngokusemthethweni.
Uncube uthi kuyacaca ukuthi sekuyizikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zisukume zilungise okuhluphayo ezweni lazo ukuze ziyephila impilo yobuntu hatshile yokuzingelwa sengathi zinyamazana.
I-long term solution ukuthi abantu baseZimbabwe abalapha abathathe leli thuba bafake ipressure ukuthi izinto zitshintshele ekhaya babe sebephatheka futhi kwezombangazwe ngoba inkinga isiletha lapha ikakhulu ibangelwa ngumbuso oyehlulekayo osekhaya. Kungakho abasebenzele ukuthi bakhiphe imhulumende wezanu PF ukuze impilo ibuyele emuva siphile lathi ngesithunzi sethu njengabantu.
Ugatsha lwendaba zasekhaya lubikele idale lephalamende ukuthi ebantwini bonke abangena elizweni kwelezi nsuku befuna incwadi zokuphephela izizalwane zeZimbabwe yizo ezilenani eliphezulu. AbeZimbabwe ke bona bathi njengoba kusobala ukuthi ekhaya akuhlaleki kwele South Africa abasafuneki sebezabona ngakho lapho okuzawela khona induku lokuxoxaku. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Selokho sekudaba linye inhlanganiso ye-South African Congress of Non-Profit Organizations lamhla ibize imbizo eJohannesburg ukukhulunywa ngokuhlalisana labantu bokuza abasanda ukuhlaselwa izizalwane ze-South Africa. Unkosikazi Thinswalo Makhobele usibalukhulu wenhlanganiso le utshele Studio 7 ukuthi imbizo le ithethe isinqumo sokuthi kumele kwenziwe inhlelo zabantu bokuza lezizalwane ze-South Africa ukwenzela ukuthi kungabi lokulwisana. Wengezelile wathi lokhu kuzakwenza ukuthi abantu bokuza bengahlaselwa izizalwane ze-South Africa ezisanda kubulala abantu bokuza abayisikhombisa bekhala ngokuthi babathathela imisebenzi lamabhizimusi okumele enziwe ngabe-South Africa. Ake sizwe unkosikazi Makhubele exoxa ngalolu daba loGibbs Dube we-Studio 7.
Imbizo le yanamuhla le besifuna ukuhlanganisa abantu bakantu be-Afrika babe imbumbano behlangana babe inyanda inye. Babe bazi ukuthi isitha akusile xenophobia igama labekiwa ukuthi sibheka lona ngapha bathatha umnotho wonke asikabi nalo ilizwe asikabi nayo igolida kodwa yonke seihambile ngesikepe siyasho ukuthi imigwaqo yonke imihle eya e-airport mihle imigwaqo eya elwandle ekhona ukuthutha igolida impahla yethu abomadela kufa wethu basishiyela yona sisele sinje into sisele nayo ilizwe lelibizwa iAfrica. So sithi asihlanganeni, sizihlanganisa, siza namaprogram azosincedisa ukukhona ukulungisa indaba yokudla nokunotha kweAfrica.
Kuzayenziwani ke okulandelayo?
Sithathe ikomiti elizodingida ingxoxo yanamuhla ukuthi le ngxoxo ayiplan leli sizokwazi ukusebenza ngalo uku-implementa amaprogram afana nawe agriculture. Azolima ukudla kwesintu okufana nemidumbula namadumbe nebhada nemiroho othomoya nakho konke. Sithi kuningi esingakwenza ngoba abobhuti wethu bafundisa ukuthunga impahla yabo enhle, babuye basifundisa nokupheka ukudla kwabo, babuye basifundisa nokumayina ngoba bona bayakwazi ukumayina ama minerals banawo. Laba be research bazoxhumana nemiphakathi yethu sikhona ukuchubekela phambili.
Lo nkosikazi Thinswalo Makhubele usibalukhulu wenhlanganiso ye-South African Congress of Non-Profit Organizations obekhuluma le-Studio 7. Asizweni imbono kamnumzana Sabelo Sibanda wenhlanganiso ye-Uphondo obesemhlanganweni lo.
Inhlanganiso le kunamakhulu nje athile akhona imayelana nokuphilisana nokubambana kwabantu abansundu la ngemva kwalokho kushayane besikubona abantu abamnyama bechitha igazi lomunye umuntu omnyama. Manje ke ithi yona ama-Afrika mawabambane sebenzisane ngoba kubalulekileko ukuthi sithuthukise ubuntu sithuthukise ne-Afrika yethu.
Kulokunye okuhluziweyo khonapho kungabe kuyini njalo ubona ngazani kuyanceda ngani ukuthi kulwisane lakhonokho ubudlwangudlwangulo?
Kubaluleke kakhulu ukuthi uhulumeni aze ezokhulumisana nabantu bemazise izikhalazo zabo, bemazise njalo ukuthi bona ngokufisa kwabo bafisa kuphilisana njani ngoba bona banankinga nabantu bokuza abangama-Afrika ngoba bathi ngama-Afrika nabo ngabofowethu ngabodadewethu masiphilisaneni nabavela ngaphandle abakade beyizikhulumi bebesho indaba efanayo bethi singabantu banye akumelanga sebandlululane thina singama-Afrika.
Ubona zani kuqhutshwa kusiya phambili kuyahamba njani?
Akudlelwano ngempela bungaba khona osekufuneka manje into enhle ukuthi la umansipala wala eJoburg nomansipala weprovinsi yeGauteng bakhona nabo bayazizwela. Kukhona abanye njalo abazindlebe zikahulumeni abazokuzwa nabo ukuthi kuthiwani kufunekani ma uhulumeni angasukuma alandele izifiso zabantu. Ngempela kuzasebenza ngoba abantu bathi singama-Afrika le nto esiyenzakalayo asiyifuni.
Lo mnumzana Sabelo Sibanda wenhlanganiso ye-Uphondo ubekhuluma le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso yeMass Public Opinion luveza ukuba uMongameli Robert Mugabe ulosekelo oluningi kakhulu elizweni. Lolu cwaningo olwasungulwa inhlanganiso yakwele South Africa iAfro Barometer luveze ukuba ebantwini ababuziweyo abayisilinganiso esingamachuma isikhombisa abahlala emaphandleni basekela uMongameli Mugabe. Inhlanganiso ye-Afro Barometer ithi usekelo lukaMugabe lukhwelile ngesilinganiso esingamachumi amane ekhulwini emadolobheni lapho ekade engelasekelo khona. Linhlanganiso ithi umongameli webandla le-MDC ithi uMnumzana Morgan Tsvangirai yena ulusekelo oluyisilinganiso esingamachumi amathathu lasikhombisa ekhulwini. Lenhlanganiso iphinde yacubungula njalo usekelo lukaZulu kunhlanganiso ezifana leyokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Le mithelo iZimbabwe Revenue Authority yathola ukuba lezi ngatsha zilosekelo olukholo nxa kuqathaniswa lo lwenkokeli yamabandla aphikisayo. Lenhlanganiso ithi abesifazana yibo abathakazelela ibandla leZANU-PF kulabesilisa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele nobhala jikelele webandla leMTC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Moses Mzila Ndlovu endawonye lelunga lebandla leZANU-PF kugatsha lwabatsha umnumzana Impe Hlabayo Malinga onguye osungula lingxoxo.
Futhi lokhu kuliyiqiniso ngoba okokuqala sibona ngama-results ama-election adlule kathesi lapho umongameli awine khona esingathi yi-2/3 majority epalamende la ama-votes akhe ukuze abe ngumongameli welizwe leZimbabwe. And from after ama-elections sikhuluma nge-period yaka-2014 lanamuhla okwamanje upresident uBaba Mugabe une-support emangalisayo kakhulu. Sibona ngokhetho lakhe okuba ngumongameli lo-chairman owe-African Union njalo lowe-SADC and ngaphakathi futhi lapha kuleZimbabwe sibona ngento ezincane nokuthi ama-independence celebration lapho upresident ahamba khona lamapholisi wonke akhulumayo abantu bonke jikelele bayawasekela.
Mnumzana Ndlovu uthini wena ngalokho?
Ngiyamuzwa uMnumzana uMalinga into ayikhulumayo ngokuthi nxa singathi ngesintu uthi ngenye indlela uMnumzana uRobert Mugabe udumile elizweni leli udumile lakwamanye amazwe. Ngithi mina indaba yama-elections le asingeke sayisebenzisa njenge-rule yokumeasure ukuthi udumile udume okungakanani njalo udume ngani ngoba sivele siyohlupho khonapha elizweni lakithi leZimbabwe ukuthi ama-elections kakangaphathi ngendlela eyiyo. Khathesi sinomthetho ongaphansi kwe-electoral reform ezimele ukuthi i-voter roll for instance imele ukuthi nga isezandleni zeZimbabwe Electoral Commission. Kayikho i-voter roll lokuyiku-register generally umdeke. Isizathu sokuthi ZANU-PF yale le-voter roll bayigcine khona lokumdede yikhona lokho ukuthi bafuna ukwenza imicimbicimbi engaqondanga. Umthetho sasethina singama negotiators kawathatha ukuthi umuntu angavela vote nje athathe. Mina ngithi kambe ukuthi umgaba udumile ye udumile khonapho kweleZimbabwe uyaziwa but waziwa ngento ezimbi. Ngikhuluma mina njengomuntu ovela emathebeleni ukuthi ithi umgaba udume ngohlelo lokubulala abantu emathebeleni. Udumile futhi uyaziwa njengoHitler. Wayedumile njengombulali wamakhiwa overseas. Ngizakutshela into esobala ukuthi u-Idi Amin wayengu-president, wayengu-prime minister we-Uganda. U-Idi Amin wahamba waya-addressa ama-students e-Kenya e-Nairobi. Lapha afika amakhona ngemva kokubulala i-boyfriend yomfazi wakwesibili uSara. So ngenye indlela ungathi u-Amin wayedumile kakhulu, waye-popular. Waye-popular. Nani waye popular ngokwezi zinto ezingafunwa ngabantu sekuze ukuthi nxa esephume embusweni kungikhona sokuthiwa izenzo zika-Amin zazizimbi. Sibonanzele ukuthi nxa abantu bethuma ukuthi udumile kambe ukuthi basebenzise ndlela bani ukuthi ungaphuma lapha uyekhuluma nabantu abathathu uyekhuluma nabantu abangutheni sungahlala phansi ukuthi therefore abangu-100 labo.
Ye nanto ke ithuba uphendule umnumzana Ndlovu.
Ngiyabonga. Mina njenge youth ele ZANU-PF national executive member umkhokheli wama youth ngivelela kuBulawayo angikwazi ukuthi ubaba uMzila Ndlovu yabe futhi ubaba uyabazonda ubaba umgabo zonda abantu bakwaDependent mina labanewethu abakuBulawayo ema-South emath notes abangali bambonke ngikwazi singama-supporter e-ZANU-PF we vote for ZANU-PF year in and year out again and ngikwazi thina ubaba umgabe sonke esithanda ngiqale ukuzwa namuhle ukuthi abantu emadebeleni bayabazonda ngoba sikhona emadebeleni and uyasithanda yikho emina engikwaziyo mntana. Owesibili ngithanda ukubuza nge-voter zone ngoba mina engikwaziyo ukuthi i-voter zone is available for everyone. It's available ngihlala ku-registrar general ofisa ukuya ibona uyahamba khona ale ayibona ayisebenza lokhu yabe funa ukwenza khona and mina ngo-2013 ngivote nge-blue slip yona leyo ubaba uMzila athi abantu abengavuyeki ukuvota ngayo lapho engivote khona akula sihlobo samadesi khonale amapholisa angiwazi ama-agency bengingawazi ngingene phakathi ngafika ngathatha iphepha lami ngafaka ukucaka kuZANU-P F nge-blue slip yona leyo ubaba uMzila athi abantu abengavoti ngayo. Ngiyabonga.
Nanto ke udaba mnumzana Ndlovu.
Kuzisizi ukuthi ufica abantwana abavela emathebeleland sebedonsa intambo yokuphika icala elenziwa iZANU-P F emathebeleland. Ngicela ukuthi njengoba ningumntwana othi uyi-youth ahambe naku-president wakhe aya ukuthi ngicela ukuthi unginike ikhophi yethi hamba ku-commission of inquiry eyachwayisisa ngokubulawa kwabantu emathebeleland iZANU-P F ikhakhelwa ngumqhaza. Sizwe ukuthi kumbe kambe into azayithola kuleyo commission izamvezela sobala ukuthi akula bantu ababulawa emathebeleland engumdlovu enjalo. Ukuphika ukuthi iZANU-PF kayinacala emathebeleland ngenxa yokuthi ulilunga lezanu ukuthi kambe iqiniso lele likhulunywa nabangakibo izihlobo zakhe ezikhulumayo bengakangeni kuzanu ngo-1987 ukuthi kabamtsheli na bamfundise njengomntwana ukuthi abantu emathebeleland abedlula ama-30,000 babulawa yizanu omama abaningi badlengulwa ngabantu bezanu abekhulawulu.
Lo ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu unobhala jikelele webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube ubendawonye lelunga le-ZANU-P F kugatsha lwabatsha. Umnumzana Impehlabayo Malinga bebexoxa ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7.
Sile ncwadi lapha ke silibalele evela kumlaleli esithole nge-email yena othi igama lami ngosibusiso ophuma eLupane esilwane ake ngiphawule ngamazwi kamgabe usephumele sobala ukuthi abantu bemathebeleland uyabenyanya wenza kahle ngokukhupha obekuyisilonda esikuye. Mina ngithi unkomo ngabe kakhuzanga intumbane ngabe wekela ngabe akukho ukuhlupheka esiyikho besiyofundiswa ngubani abantu okwakumele besifundise babulawa igogorawundi.
Hayi siyabonga mlaleli, thumelani incwadi zenu ku-email kustudio7@voanews.com kumbe nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318.
Singakehlukani-ke sikhangele bezikhokhela.
inhlanganiso ezizimeleyo ziyatshengisela kobulawayo zisola amazwi kamongameli Mgabe awukuthuka amakhalanga.
Umahloli womthethwandaba waphezulu owe High Court unquma ukuthi inkampani kamakhalekhukhwini Telecel Zimbabwe iqhubeke isebenza kusaqhutshwa inkulumo zokuthi ingavalwa.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamile Inkomo.
Lo sithandekile Mhlanga, sikhona pha eWashington DC.